Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 11 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanjwe umkhuhlane lo bangamachumi amabili lane.
Uhulumende kufanele ukuthi ebophe abantu abathumba uTawanda Mtshewa kulokuthi bebophe umuntu ofuna amabizo.
Inhlanganiso yabafundi izinasu isola ukubotshwa komkhokheli wayo umnumzana Takuzwa Ngaziwore, yena ozamiswa enkantolo namuhla.
Ungakhangela executive ibisenza ukuganga ihlangana le collective minors i-commission bethi balungisa udaba lwegugurawuni.
Abaphikisa ukugetshwa kwamathambo abantu ababulawa yigugurawuni bathi balakho ukukhweza lolu daba enkantolo ye-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abangamachumi amabili lane 24 ababanjwe lumkhuhlane. Luthi njalo kulabangamachumi ayisishiyagalolunye lantathu 93 abatholakale sebesindile. Asebebanjwe umkhuhlane lo kuleli selokhu waqhamukayo sebengu 7,453. Asebesindile bona sebengu 5,635. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangu 1,596. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abagulayo lasebefile, lilandelwa ngelakobulawayo. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa umkhuhlane we-COVID-19 usuhlasele abantu abangu 1,322,452 njalo wabulala abangu 31,913. Emhlabeni jikelele, iJohn Hopkins University ithi umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 27,987,325. Asebefile bona bangu 906,011. Inhlanganiso emela abafundi izinasu isisole ukubotshwa komkhokheli wayo umnumzana Takuzwa Ngaziwore phezu kokutshengisela akwenze izolo ehofisini yenkampani eqhatshisa izimota e-Impala Car Rental eHarare, yona elemota ebikwa yasetshenziswa ekuthunjweni kwesifundi umnumzana Tawanda Mutshehiwa. Umutshehiwa uthunjwe kobulawayo mhla ka 30 ngenyanga edluleyo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela, bamhlukuluza okwensuku ezintathu kungaziwa ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na, bemethesa icala lokuqoqa ukutshengisela okwakumele kwenziwe mhla ka 31. Ungaziwore ubotshwe ngemva kokutshengisela phambi kwalenkampani esithi kumele iveze ukuthi abasebenzisa imota le eyathumba umutshehiwa ngobani. Izinaso ikusolile kakhulu ukubotshwa kwakhe isithi uhulumende kumele abophe abathumbi bakamuchehiwa hathi labo abafuna iqiniso. Igqwetha likaNgaziwore umnumzana Webster GT uthi ulele evalelwe eHarare Police Station njalo ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Sixoxele umkhokheli wabasakhulayo kubandla leMDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Sisiziva laye osole ukubotshwa kukaNgaziwore.
Kutshengisa ukubana leyo kampani isebenza lohulumende ngenxa yokuthi kubotshwa ke lo odinga ke ijustice kuthiwa laba abayibo ke abaparticipetayo kuhlelo lokuthunjwa okwayenziwayo uTawanda Mutheiwa. Yikho ngalokho thina sima njalo sibiza ukubana uhulumende kufanele ukuthi ebophe abantu abathumba uTawanda Mutheiwa kulokuthi bebophe umuntu ofuna amabizo.
Inkampani le ithi ngeke ibekwe icala ngoba ekwenzayo ikuhayisa izimota zayo kuphela. Gayila mandla okutshela abantu ukuthi kumele bazisebenzise njani njalo ithi kusehlakalo sika Mochehiwa yayingakwazi ukuthi imota yayo yayizosetshenziswa ngalindlela.
Abanikazi beimpala uma bengabantu abasifuna benza kuhle lezi zukulwane zeZimbabwe labantwana beZimbabwe abayibo abahaya izimota zabo kufanele ukuthi bebekwazi ukubana nxa kuyenzakale icala elinjengalelo lokubana imota yenu isetshenziswe noma ukuyatshontsha imali emabhanga noma ukuyayenza into ezingekho emthethweni ezivana lokuthunjwa kwaTawanda Mutheiwa kufanele ibekwazi ukubana ke kumaphepha nxa uhaya imota uyasayina ukubana hayi ngiyayisebenzisa ngendlela ezisemthethweni. Yikumuntu echiya ikopi yesithupe, echiya ikopi ye-driver's license, lalapha asebenza khona le mali alayo. Nxa kuyikuthi leyo kampani ifuna ukubana abantu becontinue, beqhubeke phambili, behaya izimota kibo, kufanele ukubana i-disclose ukubana imota yayiwa ngubani. Lokhu kusobala njengokuthi nxa imota isetshenziswe ukuyatshontsha ebhanga, kuyahanjwa kuyekhangela ukuthi hayi imota yini yiyo le eyabhaka ebhanga yatshontsha imali. Fanana lendaba kaTawanda Mutheiwa ngoba wahlukunyezwa njalo wancindezelwa amalungelo wakhe. So kufanele ukubana inkampani eyimpala ikhulume kuzizokolweni zeZimbabwe noma phambi kwamapholisa naphambi kwadala ukubana umuntu owathatha imota kibo ngubani.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziva ngumkhokheli wabasakhulayo kuMDC Alliance. Sixoxela eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa. Abakweza isicelo emthethwandaba esokuthi ukungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa yigugurawundi akumelanga kuqhutshwe nguhulumende lenhlanganiso ezithile. Bathi balakho ukudlulisela isicelo sabo enkantolo yeSupreme Court alubana idale leHigh Court lithe lethula isinqumo abangavumelani laso. Omamangala babalisa ibandla lezaphu inhlanganiso yeibhetho likaZulu kanye lomunye owasinda kulumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas labanye. Bathi umongameli Emerson Mnangagwa inhlanganiso yeMathebeleland Collective uhlangothi lwamasiko unkosikazi Jennifer Williams kanye leNational Peace and Reconciliation Commission akumelanga bavunyelwe ukuqhubeka ngohlelo lokugebha amathambo abantu abafa ngaleso sikhathi. Izolo umahluli weHigh Court uthe uzakwethula isinqumo sakhe kusikhatshana esilandelayo. Isiphathamandla seibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kabathokozi ngendlela iHigh Court eluphathe ngayo loludaba.
impumela leyi kayi protect izifiso zabantu abathiwa izihlobo, izifiso zokuthi iqiniso liveli, izifiso zokuthi ukugujwa lokubekwa kwabantu kwenziwe ngendlela esemthethweni. Sizahamba siyeqedalela ngaphezulu ku Supreme Court ngoba bengingakhangelelanga ukuthi i-commission izazibandakana la le executive. Ungakhangela executive ibisenza ukuganga ihlangana le collective minus i-commission bethi balungisa udaba lwegugurawundi. Kodwa namhlanje ukuthi i-commission ibisisetshenziswa yi-executive ukuthi bebesebesithi bekufuze si-exhaust ama-internal remedies. Bekunzima ukuthi siyelanda i-commission ngoba ungayikhangela ibithule uhulumende eseganga esengesegijima lohlelo lokukhumisana umlodi ekwenza le mat collective echiya ama relevant stakeholders phandle. Kodwa ngibona ngazathi njengoba sesikhambile enkundleni kungahlala kungaphumanga ngendlela esikufuna ngayo, kodwa ngibona ngazathi kubili kuthathe singaphuma lathi sikudobhile khona ngale nkundleni.
Belifisa ukuthi ngabe udaba lolu luqhutshwa njani emthethwandaba ukuze libone ukuthi impumela yakhona yiyo leyo ebeleyikhangelele?
I-state executive emelwe ngubaba uMnangagwa, siyakwazi ukuthi balomlando wabo. Umbuzo ukuthi ngumlando bani? Abanye balomlando okutshela abantu iqiniso lokuthi kuyini okwenzakalayo, ozibani waya ngapi, kungani abantu babulawa. Kodwa abalamlando okukhokhelela lolu hlelo. Uhlelo lolu amaZimbabwe alunikeza i-commission ekhokhelwa ngubabunare, i-National Peace and Reconciliation Commission. Kungakho sikhangelela ukuthi kungenzakali anything outside i-commission. Singaboni executive sithethe leading role, singaboni even any other grouping isisenza inhlelo lezi outside i-commission. Sikhangelela ukuthi i-commission ibe yiyo ethunga lolu hlelo lokukhumisana umlodi.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-IBHU likaZulu ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. UZulu wezansi emaNdebeleni ukhala ngendlala esibhahile kulumango. Izifuyo lazo zibikwa sezithwele nzima ngoba kungasela tshani, kanti lamadamu lawo esesitsha. Kodwa abezomkhathi bathi lo nyaka kuza kuba ngcono ngoba kule yezi elandise ukuletha izulu elithiwa yi-El Nino. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seGwanda uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Umongo wendlala lonyaka hayi ukhuluma nje ukuthanda ngobana indlala ichaya abantu, ichaye lezifuyo. Ezifuyweni hayi kuza kuba lukhuni sibili kakhulu ngobana izulu vele azange line, okuyikuthi amadlelo kazange abe khona. Ngamagceke indawo zonke, le ndawo esasazi zingathi zenile zilenkotha sokungamagceke. La manzi aludubolumalisayo. Ngitsho khona emakhaya endaweni eziningi njengakubo Gwanda, sengitsho lalaba abasemaplazini amadama satsha, abalemadlana zabo sebagebha imthombo, inkomo kazanathi nsuku zonke seziseqisa isikhathi khona kutshisa kangaka, lezulu lelelike lafefefefeza lizabangela ukuthi la mahlamvu la amanye izihwebe seziphila ngawo abole angabe sadleka. Hayi, indlala sibili ikhona igcwele.
Abantu bona baphila njani? Kukhona yini abakudobhadobhayo emasimini okubaphilisayo lezi nsuku?
Abantu kangazi, lami ngingeyake ngizuze ukuthi kade kungani ngike ngadla izolo lakuthangi. Ngizibona sengidle khona okukabe kukhona. Akula lutho kanti labalaleli, kakula lutho ngoba emasimini vele kwavele kwazitshela kwayale ngoba izulu lalingekho. Abanye zange vele khona ukuphuma eziphaleni, azange kungene lutho. Abantu baphiliswa yikuthi nje umoya womntu kawuphumi masinyane.
Inhlanganiso eziyandise ukuphathisa abantu ngesikhathi sona lesi ziyaphathisa na
kwezinye indawo inhlanganiso lezo zisekhona nje lanxa kungasafani lasekuqaleni ngokubana ngiyake ngibone ikakhulu njengalapha ekwande ngikhona ngibone sibili amaloli lamakhulu ethwele ehambisa khona kodwa ngokwe-welfare besezigabeni ezijineyo sibone abanye abaenhlanganiso ezijine mhlawumbe njeabo okay labo bani bani lakho gqogqo ngokuzwa kwami kabasenelisi ukuthi mhlawumbe bahambise isiqindi isigaba sonke kuba la mawadi akhethwayo kwezinye indawo yibo ke laba abangasilasila inhlanganiso ziyazama kodwa abaningi njengokuzwa kwethu lokwazi kwethu sebehlisa izinga lokusiza abantu kangazi mhlawumbe njengoba umoloko usala usiba mubi bazaphenduka yini kodwa zona inhlanganiso hayi zisesekhona nyana ezokuphathisa abantu ngoba leqiniso sibili abanye abantu bavele nje bazazifela emizini yabo lelanga selizavuleka kungela manzi kungela kudla kungela mali kungela imisebenzi inhlanganiso lezo lazo nxa zisenelisa singazikhuthaza ukuthi kezikhweze izinga lokusiza izihlobo labangane labazali lezintandane labo bonke nje abantu abasebunzimeni
umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7 seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla eNew Zimbabwe ithi unobhala wedolobho leHarare umnumzana Josiah Chisango ubotshiwe phezu kwamacala aphathelane lokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu. Inkundla yezimlive yona ithi umeli wenothoni edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa yena obikwa elobudlelwano obuhle lomongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amawele kaMnangagwa uCollins Loshoni umbiko kumakhalekhukhwini ewethesa umlando wokuzama ukumbophisa. Umliso uthi ababili laba bamzondele ngoba waveza ubudlelwano babo lo Delish Nguaya owenkampani ye Drugs International. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ani basakazi be Studio 7 nangubhanda moyo komnyama esigabeni kwamagwama village ward 9 makhulela kulilima West Plumtree ninjani basakazi abahle liphephile lapho elikhona yes bona wona umkhuhlani lo le curfew ngapha thina silenyathi lendlala hayi kunzima kunzima hayi phephani lani lonke bantu bezimbabwe lalapho elikhona naphandle kwelizwe lasezimbabwe siyabuza ubunzima obukhona lapha ezimbabwe hayi masibambaneni akuko okungapheliyo kuzephela le mpi sasingacabanga ukuthi izaphela yaphela sibisaneni nempi zonke lezi esihlangabezana nazo ngiyabonga
Bonani Studio 7 ngiyabonga ukuba lani namhlanje ekucelayo ukuthi imlayezo kayimenyezwe ikhulumweke okwami ngiyasola abantu nxa bengena kustudio 7 bangena ngenhlamba thina bechurchi hayi asikuthandi lokho woza lelizwi elakhayo woza lelizwi elakha abantu hayi kona ukungenela ukulwisana labanye ulwisana lohulumende nxa umuntu esapotayo libandla lakho lisapota kuthatha umyekele hayi khona ukusumluyisa ukuthi indaba ekhona phaya asiyekeleni into le njalo asixoxisane ngemicijwe yakhayo ukuze kubonakale ukuthi singabantu njalo singenza intuthuko yebo sengulibele ukukhuluma ngendoda engupresident umgabe hayi lo anakazanga akenze kuhle ngoba wayelolaka vele engafuni ukuzwisisa kwabantu so lokhona mina ngiyambusisa umnangagwa ngiyamkholwa ngoba uyavuma abavele eSouth Africa uyabemukela labantu abakhuluma izinto zabo abazithanda ukuzikhuluma umikiyosibili democracy hayi mina ngiyambonga lo izikhalazo zabantu uyazemukela asixoxisane ndayi ngiyezwa abanye balenhlamba bayathethisa hayi asiyekeleni ukuthethisa asidingeni isisombululo singamazimbabwe ngiyabonga umathema enkayi
alo Studio 7 linjani yalibingelela lonke emsakazweni apha ngithi ngikhulume ngendaba yale eGugurahunde ukuthi kuthiwa abantu bayagejwa emangcwabeni bonani indaba esizwe sobuhlungu kakhulu udila le uze ungakhangela kathesi abanye abantu batsha batshele ezindlini imilodo yakhona izagejwa njani abanye bayafaka nga-7 na-10 egodini bazaidentifya njani abanye ngabantwana abanye ngabantu abadala kubuhlungu lokhu loba bami wafaka buhlungu enyathela ngamasotsha bewela phezulu kwakhe besithi umatrasi amathambo akaqamukile kathesi wayenjalo eqamukile yewagebha bese ngibona amathambo akababa waqamukayo ngo-1983 selifuna ukuthi senze esinye isilile sesibili sibophela amalembe eminyango yamagedi yemizi yethu sisiqalise ukungcwaba sikhale futhi siyethenga amabhokisi sibulala izinkomo abantu besidle hhayi lingabo sizwisa ubuhlungu kwaphela lokhu yekelanini nxa lingafuni ukuthi likulungisekelanini ngenye indlela khathesithi ama-birth certificate akulawa ama-birth certificate kwabulawa abantu thena sizeubuhlungu alabo zwisa ubuhlungu safelwa sizeubuhlungu ngalokho asithandi ukuthi yenze njalo umama lo ukhuluma wesikhiwa wethu uyakhokhelela iqula lelo kabe uyezokhuluma lathi ukuqalelezwa ukuthi kwakuhamba njani yabonga kakhulu manje cholocho lapho awulayo kona abantu ngeGugurahunde siyabona
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amapolisa kwelemali achithe abantu ekade betshengisela izolo besithi bafuna uhulumende okhokhelwa ngabantu makhaza hathi amabutho wona asanda kugenqula umongameli Ibrahim Keita embusweni. Inhlanganiso ye-World Health Organization yona ithi isithole imali engange-$700 million kuphela phakathi kwe-$2 billion eyidingayo ngenjongo yokuthengela amazwe ahluphekayo umuthi wokwelapha i-coronavirus alubana uthe watholakala. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Leli lizwe namuhla likhumbula izizalwane zalo ezizinkulungwane phose ezintathu ezafela kusehlakalo sokuhlaselwa kweMelika ngabesimuslim abedlulise amalawulo abeqembu le-Al-Qaeda ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-2001. Ngosuku lolu olwaziwa ngokuthi yi-9/11 abe-Al-Qaeda bahlasela izakhiwo ezinkulu ama-Twin Towers edolobheni le-New York ngokutshayelela indizamtshina ababezithumbile kwafa abantu abangu-2,996. Enye yendizamtshina lezi zatshayelela eVirginia esigodlweni sebutho iPentagon kwathi enye yawela ePennsylvania. Ukunazwa kwelanga leli kuza ngesikhathi uMongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bephakathi kokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngolwezi. UTrump yena uqhubeke ezivikela izolo kulabo abamchothozayo ngokutshaya umkhuhlane we-coronavirus indiva usafika. Abeqembu likaBiden bathi ngokutshela abantu ukuthi umkhuhlane lo awulangozi enkulu, uTrump wabulalisa abantu abanengi. Kodwa yena uthi wenza lokhu ngoba wayesenzela ukupha abantu isibindi. UTrump wakuvuma kugwalo olusanda kwethulwa intatheli zindaba elodumo uBob Woodward ukuthi ngempela wawutshaya indiva lumkhuhlane. Kodwa uTrump usola uWoodward esithi ngokwethula ugwalo lolukathesi uzama ukumngcolisa kuyiwa kukhetho. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi ubona ugwalo lolu lusenza ukuthi uTrump alahlekelwe ngabasekeli na.
Ugwalo lolu kuphuma kwalo kungaguqula ababili abathathu kulaba abazimeleyo esithi ngama-independent. Kulamadayati kaTrump okuthi loba engadubula umuntu njengalokhu wayetsho ukuthi angadubula umuntu e-Central Park akula ndlela yokuthi bangamvoteli. Bakhona bangamvotela loba engabulala abantu noma engenzani, bazahlala kuye lolu gwalo soze luguqule indlela abacabanga ngayo. Kodwa bakhona abahloniphayo abahlonipha amalungelo abantu oluza bavezela isizathu esinye njalo esokuthi kungani bengafanelanga bavotela uTrump, labo ke bazasuka kuye baye kuBiden.
Amapozi athi uTrump uzanqotshwa kulolu khetho, kodwa ngesikhathi encintisana loHillary Clinton ayisitsho njalo lanxa nje wasuka wanqoba. Ubona izala nkomoni lonyaka.
Singakhohle ukuthi iMelika kayivoti njengamanye amazwe ukuthi kuyabalwa nje amavoti 1, 2, 3 kusiya phambili, ohambe phambili abesenqoba abesesiyangena eWhite House. Kumele awine i-Electoral College azuze at least 270 electoral votes. So kakwenelanga ke ukuthi awine abantu ngobunengi, kusamele awine i-Electoral College yefaka upresident weMelika esihlalweni. 270 electoral college votes ozuzayo kusiya phezulu uma uzangena. Usengadliwa i-popular vote kodwa uwine i-electoral college. Yikho kwenzeka ngoTrump ngo-2016, kusengenzeka manje. Kusese-early ukuthi sithi thina izinto zonke sezenzakele. Ama-polls yebo ayakhuluma kodwa kusesemasinyane. Kusamele basebenze nzima laba abafuna ukumnqoba ngokuba sisesidi isikhathi. Banqobe i-popular vote, babuye banqobe le-electoral vote.
Ugulo sopolitiki wakwele Norway okhethe uTrump ukuthi aphiwe isicoco seNobel Peace Prize. Ubona esithola yini?
Hayi, kangiboni kusenzekala kancane ukuthi asithole isicoco seNobel Peace Prize. Izenzo zakhe kazisondele nakancane ukuba ngumuntu ongaphiwa isicoco esidinga umuntu lokuthula. Ekhuluma nje esenza kakukho okumenza uthi wena angakuphiwa lokho kumfanele. Sike sibheke abantu abadlule kukho abakutholileyo, oAlbert Luthuli, oMartin Luther King, oDesmond Tutu, ubala ngapha eAfrika, oNelson Mandela, anse uye kwamanye amazwe, uzabona ukuthi ngabantu abalesithunzi senhlonipho emhlabeni, abahlonipha imihlobo yonke abantu, abahlonipha omama, abahlonipha noma ngubani. Ngakho ke kangiboni ukuthi usengasiphiwa lesi sicoco, kusekuningi afanele ukuthi akufunde engakafiki ukuthi aphiwe isicoco esiqhakatheke kangaka.
Umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanjwe lomkhuhlane bangamatshumi amabili lane. Inhlanganiso yabafundi izinasu isola ukubotshwa komkhokheli wayo uTakuzwa Ngaziwore, yena ozamiswa enkantolo namuhla. abaphikisa ukugetsha kwamathambo abantu ababulawa yigugura wundi bathi balakho ukukhweza lolu daba eSupreme Court. Kwanele Mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.